vachengisi dzavo zani kakuru sivini namhlambona maswimmers around 2 mabona lava athletes avakijima ma 200 makarao locharamba wonke vachengisi kutokoza sivini ngokulungisela komdlalo yabo abanye abakabuya ba Steven Cox be training but abo la embabonileyo namhlanje seya eAthletes Village babone bechengisa amadlavu zani sibili lokulungiselela abakwenzayo
kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini kumbe lamasilver kumbe amabros lawo akusitele
obakade esingithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya amasilver lamagold konke kuyabe kukahle njengokuthembise sakutshe ukuthi sizabuya sibarecognize ngama-incentives la esakhulumayo but okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha their very best ikuyabe sikukhangelele nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silver lama-bronze siyabe sibonga lokhu esakhulumayo but ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza bazakukwanisa sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani but siyabasapota ngalokhu ababe sinike khona
kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ungasitshela ukuthi uthi uzabanikani goli akusitshele bhen
asomfihlo anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika i-$10,000 uyabe aphume kunumber 2 siyamnika i-$7,500 uyabe kunumber 3 simnike futhi $5,000 yasomfihlo sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi siyakwazi ukuthi imali ingayikwananga but yithu esathi siyiZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle sizabanika lokho esikukhulumileyo njalo ababeyathola i-top 10 sakhuluma futhi ukuthi sizabanika i-$2,500 from number 4 i-sliding scale up to number 10 dababe kufika ku-final so yikho esikukhangelela sakuthembisa that we siyakhangelela ukuthi nxa bezenze njalo yalo sizayenza konokho esiyakukhuluma esakukhulumayo
yisiphi isithembiso sakho ebantwini bezimbabwe sivula amehlo phela sikhangele khona
isithembiso sami ngithi kasisapoteni team kasifocuse ngetim yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le-France lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise ukuthi babasekele bebanike ulwazi labalimeleyo bancediswe ukwenze ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo so yikho sabe isithimu leyo ukwenze ukuthi ama-athletes ethu asapotwe bazame ukuthi labo bakhompithe lalaba ababe bekhompitha labo
ye kuleziphathamandla zikahulumendeni khonangapho ezisapota esisekela khona
siyakwazi ukuthi u-VP layo ubile lapha buya nje emelela ilizwe le-dignity lama-dignaries akhona esingababoni izolo sibili ku-function esahambe khona